Imbadala wanade bewuthola ngasenelisa ukuthi benelisa ukuphila lokuthi baya emsebenzini. Owesibili wawuhambelana lokuthi izinto zokusebenza esibhedlela bazenele. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zizabe zithengwa zidilivwe esibhedlela, kodwa impumelo yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwagcinayo sithi hhayi laba sengelisa ukuya emsebenzini. Namajinga kahlayadeka ukufuka emsebenzini ekothini benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unaso bengingasekho ukuthi umsebenzwana somele wenze ngomunye umuntu ovele laye lowakho omunye umsebenzi awenza, so kusuka kube nzima. So yikho sacina sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lamajinga abazavumelana khona endaweni zembhadalo lapho. Sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Sesingakhangela ngokuthi izafika esigabeni salamsa lokho kungakangela lutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi ngathi sasisenelisi sesiqhubeka sinjani, sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasidla kakhulu. Njalo ngibona ngani ngabe kwenze izinto zaba wesi ukuthi abantu basuke basebexotshwa imisebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini kula mibuzo abazayibuza njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile. Lokho ngibone kwi-message yathi engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo nokuhambe njalo. So kangilalwazi olweneleyo ngapho khonoko. So kunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba antwana zoluningi ngakho. Kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona. Ezilonge zibe kungasonto ukuthi kusasa bayaphinda sekuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa bengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zakhona zokuhamba zizatholakala njani. Ngibona ngani siyabe sibuyela dethu lapho esiqalisele khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyi ukuthi kwaqalise ukuthini abantu abanayo imali yokuya emsebenzini. So ngaze babuyele ngemva kwe-48 hours. Nxa udaba beholo lungakhangelwanga, bona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefikela futhi ukuya emsebenzini.